inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa nabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lisa. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma nizana yitho ezingabe sezikhonza ukuthi izimbabwe irenkwe njengokuthi yimizwe eninganzii ungathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngezandla ezanu-PF siwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa umuthi uyazisusika kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Uzafumanisa ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingxobe isikuwe Mnumzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayesaba besezweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo la. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hhayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu, alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-secretary lapho kuzagarantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengoba ama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa, kodwa bona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelihlo lakhe. Okuyibona ngangiwadilisisa zafumanisa ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ekufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo, kodwa abantu bonke abasuka bayibange ukuthi babe funa bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke lokunye wedwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu nxa sebebophisana bebodwa ngalo babe sebesifaka ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutshoyo ukuthi khona bayengezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelungeliselekiyeyo balungelisa bathinthini oba bona bekwabakhalela ama-sarship akudistebhi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla, umuntu ufanta athole isikole, isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu? Sengiqamula eZimbabwe umenibeyazasethethina umenzaziasethethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona yini eseke yama yamelela umuntu webandla leZANU-PF uma sethe waba le program okuthi bayama laphana bathi besiyamdifenda. Ikhona yini i-situation enjani? Thina esikhona kubandla leZANU-PF sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo, njalo abantu bahleli njengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamele abantu beZANU-PF engikwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo. Abantu bezimbabwe bazahlukunyezwa ngubani? I-African Union ngemhlubulo wethu weSADC wakhuluma lezimbabwe ukuthi bakhe bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iprinsha ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu. Ngakubona kunalokho ukuthi khona kuvela kusebenzi bese ngokuyindaba yama-sanctions. Mina andingile themba lokuthi abantu laba kumele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu beZANU-PF. Akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC ngesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-orange countries akhuluma laba abatshele ukuthi lingena endani erongo yikupha la ma-sanctions. Njalo ama-sanctions lawa akuso ma-sanctions eZimbabwe, kambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individuals. Amabizo abantu nje sokuthi khona labo bantu babayenza ku-wrong kwaseZimbabwe, i-corruption yama-sanctions kata ma-diamond ka athengiswa ngendaba yama-sanctions ngathi angaphi lawo ma-diamond nxa engathengiswa yibo engingakutsho ukuthi indaba yama-sanctions ake besithiwe akusitho esabi zama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathi yosi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions yini ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuya ngaphi konke lokhu ama-truck adlula emabhoda ehamba aya ngaphi nakula ama-sanctions i-ZANU-P F ibe involved emazambique so kathesi thina sesifela yemi-ZANU-P F ingena emazweni amanye esinokulungisa kesifuna ukuthi kulungise ilizwe nakithi lasezimbabwe umfowethu malaki kathi ehlale ke cabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi opportunity sele samasanjini ngiyabonga.